principals atshengise izifiso zokuthi khona batshintshe ilokho kwentando yabaningi. Batshengise ukuthi khona bathe bona yibo abayenza ukuthi kube le-GPA. Ngakho bayakhona ukuthi bevumelane njalo ukuthi khona nxa kule nto abangayivumelani layo eku-constitution betshintshe lezi izifiso zabantu, le imibono yabantu abantshintshe abayifuna ku-constitution. So ngabe bapha ama-principals kufanele kube sobala ukuthi khona ama-principals aphiwa nje ukuthi asayine, not ukuthi khona abesetshintsha lokho abantu abathi bayakufuna.
Lanxa besithi bavumelene, abanye nibathi akuvunyelwananga kuhle, njalo lokhu kule okunye okungavunyelwananga, ikakhulu i-devolution ngoba ibandla le-ZANU-PF aliyifuni. Nibona kusenzakalani lapha nxa sokuqhutshelwe phambili lolu daba lokhu elungavunyelwa?
Indaba ye-devolution abantu be-ZANU-PF bebengayifuni. Yikho beshiye lo uNcube Westman bamshiya ngaphandle. Ngoba bebekwazi ukuthi khona yena nxa evele ekhona lapho ube le mbono eqinile kakhulu ukuthi khona yena ufuna ukuthi kube le devolution ngoba abantu bathi bayifuna. So sizabona ukuthi khona nxa ingena laphana i-ZANU-PF nxa i-devolution ingangena bazayithela amanzi, kuphume nje sokungase i-devolution, kuphume sokuyi-provincialization level ikhona engelama-powers. Bazazama ngazongidlela futhi ukuthi batshintshe lokhu abantu abathe bayakufuna.
Linyathelo elihle ukuthi sikhona isekelo sombuso esitsha, ilizwe seliqhubekela phambili.
Yona i-constitution abayibombileyo singathi yistephu esinye esingcono kulale ilancaster constitution, kodwa ayifiki kulokhu abantu ababevele bethe bayakufuna. Siyazi ukuthi i-constitution levele ayisiko vele abantu abathi bakufuna ngoba nanko amabandla aphikisana agcine esevumelana lokuntaniyibona abantu. So lokhu kutho ukuthi khona abe-NCA into abayikhulumayo iqinisekile, ayisiko i-document le ephumayo ayisiko efunwa ngabantu. I-document efunwa ngama-political parties lawa njalo efunwa ngayibona aphezulu bele njongo zokuthi bamanipulate abantu. Kodwa-ke siyazi ukuba kuthi yaphambili abantu kuyafanele ukuthi khona behlale phasi i-constitution eyiyo efunwa ngabantu. Le ezaphuma lapha ayi ngathi i-compromise document.